amagqwetha akaChamisa abe yisiphithiphithi ukugijimisana lesikhathi ukuze bangenise lezi ngwalo emthethwandaba ungakavali njengoba namhlanje bekulilanga lokugcina lokuthi baphikise limpumela. Igqwetha elikhokhela iqula lamagqwetha aphikisa isinqumo seZEC u-advocate Thabani Mpofu utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba njengoba sebekhweze lolu daba osekusele ukuthi umthethwandaba wahlulele. Uchasisa ngokuthi asebekwenzile lokhu kujoni ngokusemthethweni njengoba usuku lokugcotshwa kukaMnangagwa obikwe ngabeZEC ukuthi unqobile kulolu qhetho bese lubekiwe.
Hayi hayi kagcotshwa kagcotshwa hayi kagcotshwa kagcotshwa hola into enjalo. Sesifakile amaphepha ethu emthethwandaba edaleni so kathesi umuntu wonke ongurespondent uzozamele afake la amaphepha akhe. So kusho ukuthi udaba lolu soluzahlazululwa emthethwandaba.
Umnumzana Mpofu uveze njalo ukuba uselala obempisi ngoba impilo yakhe isengozini esethuselwa ngokuphela selokhu wavela egcekeni ukuba uzosebenza ukumela uChamisa emthethwandaba.
Bangiyakusela ukuthi labo uyaziba bayahlanga kodwa hayi vele uyazi mina kangisabi muntu kodwa bangiyakusela balokho bangiyakusela.
Umpofu uthi abakudingayo ukuba umthethwandaba we-Constitutional Court utsho ukuba ukhetho oluqhutshwe ngabekhomishini ezek lungananzwa ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo njalo belobufakazi obusekela lokho. Uncedisana namanye amagqwetha avele kwamanye amazwe Umpofu abagoqela kwele-South Africa lakwele-Melika. Umthethwandaba we-Constitutional Court kumele ube usunqumile phezu kwalolu daba phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumelvis Gama.